Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 19 kuhlangula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ama cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebe ubambile okulusiza ukuthi sokulabantu ke abalawo khona aba ekhaya abathole lapha bangazi khona.
Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwelele ye ku-463.
Namhlanje umuntu osebenza kwezempilo kahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni naye phenduka njalo abantwana abalala bengadlanga.
Odokotela, abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esikodlweni sebandla leMDC eHarare izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Lokhu kubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphuke liye kumakhulu amane alamachumi ayisithupha lantathu 463. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabavele kwele South Africa, abahlanu bavele eMelika, kuthi abane bona bavele kwele Zambia. Kulabane abavele eLesotho, abathathu abavele kwele Botswana, kuzo kuba njalo lababili abavele kwele Namibia. Abangamachumi amabili ngabavele beseZimbabwe abathole umkhuhlane lo elizweni. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngabantu abangu-32 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, lilandelwa ngeleHarare lona elile-15. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyethusa kakhulu okwenzakala koBulawayo Vukankomo. Ama-cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebe ubambile okulusiza ukuthi sokulabantu ke abalawo khona aba ekhaya abathole lapha bangazi khona. Kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo South Africa avelisele naleliqansileyo lemkhuhlane. Into esabisayo kakhulu ke imbangela kuyikuthi ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando ke bayatsho ke abazingcwethu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola. Siyazi ke koBulawayo amalanga amabili amathathu ayedluleyo umkhathi ujikisile. Kuyagodola kakhulu kutsho ukuthi ke sikhangele ukuthi iviki xa siyaphela bamaviki siyaphela la ambalwa lalela semqandweni kuzaba lobunzima kakhulu kuzamemetheka umkhuhlane lwabantwana kwazabalawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulomkhuhlane?
Abantu bangasebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivala mlomo zinezi sithi ngama mask ngesikhiwa. Umuntu uyidonse emlonyeni emakhaleni nxa sethe wabona nxa kungale kuthutsha imoto yabapholisa kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni bomsedonsa ke imask sevala. Even nxa besendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha ufolola khona ukudla lonto ezithize kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa ke imask liyala nxa sethe wabona kumbe ipholisa lingani liyadlula khona lapho. Kutsho ukuthi abantu bagqoke ama mask la ukuthi bagqokela amapolice bagqokela ukuthi bavikele umkhuhlano labantu kanze belibala kanze bekhohliwe sivili okuyingozi kakhulu ke ngiyakhuthaza ke mina uZulu ukuthi kalimuke singangena ebunzimeni kakhulu kwinyanga zezimbalo ezilandelayo ezazokuthi ziyaqanda kobulayo uJune uJuly maybe lo August kusiya ekuqaleni kwaSeptember sizobala kuzoba lobunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane ulubhubhane emhlaba wonke jikelele lathi ungasibhubhisa usiqede nxa singananzelelanga. Kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hayi ke asikaphephi besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umemethe kakhulu nxa sesingena esikhathini somqando kunje kungaba yingozi kakhulukazi. Siyakhuthazeka abantu ukuthi kabalimuke bazivikele.
Umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Umnumzana Useni Spanda.
Ngoba ukukhona lathi ukuthi ngokuqala sisindene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi lomkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonomi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhamba hamba okwenzakalayo khonoko kungenza ukuthi sesivula ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane. Kulabantu ababuyayo abaningi abanye abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labanye njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengenile behambe sezimolini zabo. Kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethole umkhuhlane beyoletha ebantwini.
Ngibone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwama-masks lawa okuvala amakhala lemlomo?
Abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi. Ngathi abanye abantu bagqokela amamaski amapholisi. Nxa amapholisi engasekho uyabona umuntu uyabe imaski liyani siyesibilisi ngaphansi kwamakhala. Kwezinye isikhathi aza efakela ngaphansi komlomo. Njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu bethengisela esenza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omnyaka ekhatshana kulomunye khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza usenigcikwane libe khona. Njalo sinanzelela ukuthi imidwendo eminyeni abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwendo yabantu abalayinela iphuphu iningi ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi eligcikwane lingene libe bani phakathi komuzi wangithi lapha koBulawayo.
Umnumzana Useni Spanda yisiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ukukhwela mahlayana kwabantu abalomkhuhlane we-coronavirus lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sezikhalele umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Izisebenzi zezibhedlela ezigoqela odokotela labongi zazise izolo ukuthi sezikhalele umsebenzi ngoba imali eziyiholayo kayiseneli lutho. Lanxa nje uhulumende eyengeze ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ngolwesithathu. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Umnumzana Efidlela Ncube yena ocubungula njalo ezombusazwe.
Izisebenzi kahulumende ezempilakahle zifanele zikhala lomsebenzi. Uzakhumbula ukuthi kasoma volunteer bangabantu abahamba baye esikolo ukuthi bayefunda nzima, bafunda nzima, baphenduka bekhangelela ukuthi bazohola, bathengise indlu, bathengele abantu babo okubafaneleyo kube lokudla endlini kuyiwe esikolo. Kodwa namhlanje umuntu osebenza kwezempilakahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni naye phenduka njalo. Abantwana balala bengadlanga, akunzima okunye okumangalisayo. Ngakho ke nxa bengasatoyitoyanga, nxa bengasasukumanga bakhalala umsebenzi, akula muntu ozalungisa. Imali abayizuzayo bazuza sengathi imali yamavolontiya okuthiwa ayisi siyakubonga ngemva kokuthi usisize kangaka kanti bangabantu abawufundela umsebenzi njalo bawenza uyingozi bewenza nsuku zonke usuku ngosuku busuku lemini ukusiza lelizwe ukukhalala kwabo umsebenzi kuyinto efaneleyo kakulungiswe into abakhala ngayo
Ukukhalala umsebenzi lokhu Ncube kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-coronavirus. Ayisikho kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane yini lokho?
Ukufaka abantu engozini aso zisebenza ezempila kahle ngumbuso wezano PF. Nxa uqathanisa ingozi yecoronavirus lombuso wezano PF, icoronavirus ingumfana kayisilutho. Izano PF kusuka ngo-1980 isibulele inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngegugura hundi ngomramatswina ngendlala ngezifo ezalaphekayo kodwa ezingelabithwayo ngoba kungelamithi ngabantu abathwele nzima phansi phezulu begcwele umhlaba wonke jikelele besiyafela ngaphandle kwelizwe abantu babuswa kabi ayikho into eyingozi empilweni okwedlula umbuso omubi wedlula i-earthquake wedlula indlala wedlula impi wedlula konke abantu bezimbabwe bathwele nzima ngaphansi kwalo mbuso ngakho ke abezempila kahle ukusukuma kwabo kuyindlela yokusiza abantu bezimbabwe nxa bengabancedisa babasize sisukume lathi njengamanesi kusukume kume yonke into ukuze kube lenguquko elizweni yikho kuzasiza impilo zabantu hayi ukuthi amanesi ahlale ahlalele ubala ahlalele into engekhoyo kanti abanye bayadla bayasutha badiliza ilizwe okudiliza ilizwe nguhulumende hayi izisebenzi zezempila kahle
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Kulaba sakhulayo ababikwa bezame ukungena esigodlweni sebandla leMDC eHarare iRichard Morgan Tsvangirai House ngenkani izolo kwaba lokulwisana kwaze kwangenela amapholisa abopha abanye. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Khaliphani Phukeni uthi abantu laba ngabasekeli bebandla leMDC Alliance.
Ngempela kuke kwaba lodlame olwenziwe yiMDC Alliance. Ubaba uGiles Mutsekwa ubesiza ku standing committee nguye u national executive obheke ngeze security uparty yethu so bafika laphana behamba abovonto lalo lokhuzeni ubaba lo bengu former elections director wethu bafika lapha behamba labafana bebaningi nje bephethe nezinsimbi lapho besithi bafuna ukuthi bamlimaze phume emotweni yakhe manje security etibi lethi yahle yashesha i-security yafika ke lapho saba disarma sithe sesiba disarmile ke hayi fortunate enough amaboyza la anto aseduze khonaphana ahla abiza ke le backup yikho ukususwa kwabo ke besuka laphana i-alliance le angaze ngibona abantu abangcole kanje angaze ngibona abantu abathanda igazi kanje angikaze ngibone abantu abathanda udlami kanje angazi ngempela lokho kwathiwona uba kuTsvangirai udlami luphuma ku-alliance so bafike lapha naye amapholisa kase bagxotsha ke saqhubeka ke ngomhlangano wethu hayi uhambe kahle kakhulu umhlangano wethu umsakazi
Sike sezwa udaba lokubana belike labiza amalunga edalela eParliamente kodwa awazange abuye kungakuliqiniso yini lokho
Haya kulona iqiniso siphuma ku meeting ngemande besithe sifuna ukuhlangana nabo ngalwesithathu but besingakabatsheli lokho kwase kuvela ukuthi ubaba uKomicho bekunguyobe umelthi aba address njengo chairperson weParty nguye umuntu osinia kakhulu lapha kwase kuvela ukuthi kumele ahambe ayo bhekana no munye umsebenzi weParliament kwase kuyacaca kithi ke ukuthi akakwazi ukuba addressa laba bantu so sasesi postpone ke leyo meeting i-meeting esiyenzakala izoyenzakala yona kodwa siyipostponile ngokuthi ubaba uKomishi besamela ukuthi agijime ayo yenza umsebenzi weParliament ngicabanga bebesihlanganisa ne-building entsha leParliament
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisiphathamandla sebandla leMDCT Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. UChris uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi ngamanga ukuthi abasakulayo laba ngabe bandla lakhe.
Ngamanga uhlaza Joko thina njengebandla eMDC sahamba saye court sayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha izethu esemthethweni. Yikho-ke singake sinamhlanje sibe sezudlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa. Ngamaqinga abokonzuza nokhuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe ekhothi sihambe nezandla ezingcolileyo sathi kuthiwa i-BDM. Silandele umthetho, asilamuntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna. Siyakwazi ukuthi sahambe ekhothi esinikele i-judgment ngoba silandele umthetho owenza ukuthi ukuthi yibathi iziphulamthetho abantu abangamahlobo endlela. Thina hhathi singabantu esichile njalo dlama silifuni yitho sahamba sabuya basika kanjeni ukuthi bathisha abantu bathatha kwedlame sihamba namapholisa namasosha azange sibiseli namhle okungasenza thinasiyakhona njani. Silabantu abaningi over 2 million singahamba kodwa zithina siyalandela umthetho weqhayi due process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi izibhoda nabanye abantu babezabethu babagqokise i-uniform. Yikho-ke thina asilabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukutingcolisa. Yikho-ke thina azange sibe lomhlangano
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimlife ithi usomabhizimusi omhlophe obelobudlelwano lebandla leZANU PF umnumzana John Bredenkamp kaseko. UBredenkamp ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-79. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulowesilisa ongakazakali obulawe yindlovu eVictoria Falls kuthange. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Msakazi wami omuhle nabalaleli beStudio 7 ngiyalibingelela. Libingelelwa ngondlovu uGatsheni. Yeyi, lokhu osokusenzeka ekhaya msakazi yikho nje ngiphawula ngakho, hayi akusekuhle. Kodwa ngabe kuthi kunje kusenzakala lokhu kuvele kuqondwe kiyo i-government straight ekhona, ngabe kungcono kungaliwa labantu ke kuliwe labona labantu abaphezulu abayibo abadala ukuthi isimo sona lesi sikhona siqhubeke sisenza lolu hlobo oluyilo lona manje. Uyabona manje sichana sodwa siphansi emazingeni aphansi la, kakula sisombulule sizaphuma. Kakutshawe lonye inhloko kuze kulunge kahle yonke into. Le nto yenzakala eZimbabwe mani iyayangisa mani. Abantu babusilizwe ngokuthanda, hayi phela amalungelo ethu angaphi kunje sima ngapi thina njengabantu balamalungelo? Hayi lokho kunzima.
Sanibonani basakazi nabalaleli, lo okhulumayo ngugatsheni ephuma ekhaya kusesigola ngokusebenza ngila egoli. Ngithanda ukuphawula indaba le esiyinsindaba penduke eye MDCT le MDC Alliance. Laba bantu badlala amadlwane, yazi ngoba ukuthi abantu badlala amadlwane njalo badlala ngengqondo zabantu. Umakhuphe nomngani wakhe bahluleke ukuhlangana, bakhuluma into eyodwa, baphume lezwi elilodwa elivumelanayo, ngoba lapha akusazakala ukuthi sokuliwa landa. Thina sikhangelela ukuthi kuliwa lokuthi kukhitshizwa izano, manje sokusilwa nje bona bodwa lokuthi babe lomqondo omunye ukuthi kuhlangane wonke amaparties la kukhitshizano, kube sokubonakala sokusiya phambili ukuthi kwenzakalani lutho. Hayi hayi, lapha sikhokhela zimpumputhe zodwa la. Lami ngizaze ngibe ngcono ngama ngakhokhela, ngoba ngiyabe sengibona phela ukuthi hayi mase kunje ake ngibeke phansi ama-differences ngiye komunye ngithi kasibambisane silwe lalwana umuntu. I-big snake abayiboni bona, sebeyibakasebezinyoka sebesilwa bona bodwa. Ayi basi, angisalwa ngama-politic party kwethu lokho. Hayi hayi.
Kama usibangilize Ndlovu. Omnangagwaba phuma ezikhundleni, omnangagwaba phuma ezikhundleni, kungena abantu abazothuthukisa isizwe, abantu bethola imisebenzi. Abantu ababekho eZimbabwe ngobuningi, nearly amabhiliyoni abantu abekho eZimbabwe. Bebalekela bona omnangagwa ukuthi bababusayo. Abaphuma ezikhundleni kubusa umuntu ozobuya ezothi abantu bethola imisebenzi. Izitalada zifile, ungafika eZimbabwe ngani liganga, kodwa bathi ngosopolitiki abaphume lapho. Sike sifaka abantu abazokhophula leli lizwe. Indawo yonke e-Dust Road ivela kula nto abayilungisayo eZimbabwe. Into abayaziyo ukuyanika abadala amabele abolileyo, benikeze abadala amabele abolileyo ezikhundla lezi vele kumele bephume. Ubusa amaNdebele or amatonga kungcono. Akubusa umuntu ozobheka i-ofisi imisebenzi ivuleke. Hhayi amadoda la abehlele ezitulweni ezibhodabele la eselele njengobhuti wakhe lo wayelala ezihlalweni.
Igama nguKelvin Mlotshwa, ngisekhezi. Umnangagwa ukuthi akhokhele umthandazo kukhulekelwa umkhuhlane lo, mbona inhlamba enkulu le. USathane wake wabiza umkhuleko nini? Abantu bayacatsha, bayahlukuluzwa, bayabulawa ngamacala wonke aphezu kwakhe lawo, ebesebiza umthandazo ngaliphi?
Hey makomrade, linjani lonke bakithi? Ngicela ndincede lapha kule problem ngifoyelwa ngabantu abami la. Ngikhatshana uNdlovu. Kukhanya kulomuntu obaleke quarantine center eByteBridge. Kukhanya ngumakhelwane wami khonaphana eMagwegwe. Anjo, abayazi inamba yami ku-416/2, next door ku-415/2. Kukhanya kulomuntu obaleke khonaphana obaleke eByteBridge kuma quarantine centers. So umuntu lo nxa sithi yakhangela lapha kulaba abantu ababanjwe i-corona, ukhanya la ukhona. Anjo. So ngiyacela ukuthi kumbe oseduze bayithi umbone number yesiphoyimapolisa khonapho. Ngicela ukuthi ancede afoyele amapolisa ukuthi bekuhambe endlini nale u-416/2. Ukhanya umfana lokuthi ufihliwe khona ngala, angikwazi ukuthi ufihliwe ngobani. Abantwana bayamfonela la. Khanya bona bayesaba kumbe ukuthi bekhulume emapoliseni kumbe okuhamba njani, I don't know. Ngicela lincede makomrade ngoba hey, singaphele emagwegwe khonapho. Ncedanini sibili. Ngiyacela ngokuthi mina ngikhatshana. So ngizaze ngifike kusasa khona ngapha etown.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula libulale abantu abalitshumi lantathu edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast izolo. Inkantolo yakwele Mozambique ifumane amapolisa ayisithupha elecala lokubulala owayelwela amalungelo kaZulu u-Anastasio Matavel phambilini kokhetho lwanyakenye. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weSupreme Court izolo wale ukwesula umthetho ovikela abokuza abangela maphepha ababuya eMelika bebancane oweDACA kumbe iDeferred Action for Childhood Arrivals. Umthetho lo wafakwa ngumnumzana Barack Obama esangumongameli. Umongameli Donald Trump nguye obecele inkantolo ukuthi iwesule. Baphose babe yisigidi abantu abangela maphepha afaneleyo abavikelwe yilumthetho. Ukwesulwa kwawo kuyabe sokusitsho ukuthi sebengaxotshwa kuleli babuyiselwe emazweni abazali babo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, umnumzana Timo Moringayi.
Ukuqhubeka kwayo iprogram yena le incedisa abantu abanengi labantwana over 700,000 abalethwayo ngabazali babo bedinga inhlala kahle. So siyakujabulela lokho okuyenzwe nguChief Justice Robert esithi yena umongameli welizwe gala vumo yokuquma yona le program ukuthi abantwana laba bengakuparticipate, ngoba siyabona ukuthi abantwana bona laba abakhulela lapha into abayaziyo here Melika, lapha okwavela khona abazali bebancane they don't even have a connection khona ngale or ukuunderstand ama cultures abavela khona. So sithi hayi ku right lokho abakuyenzileyo bazanceda abantu abanengi, and the talent pool emsebenzi ku IT kuma restaurants business and everything le employment status in ngadiswa ngabantwana bona laba ababuyayo abakade sebe out of status ngoba incwadi zabo bese ziexpire.
Umnumzana Joe Biden uthi enganqoba kukhetho oluzayo uza kwenza bonke abantu abaphansi kwalolu hlelo bathole amaphepha permanently babe yisizalwane zeMelika. Ubona ephumelela kulokho?
Unumzana George Bush wake wayizama yona le immigration overhaul ukuthi anikeze abantu ababengelancwadi or ama illegal immigrants izincwadi ukuthi bakwanise labo ukuhlala kahle lokubhadala ama taxes towards the country. Abaningi lokho bebhadala ama taxes even bengama illegal immigrants, but sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umnumzana Biden uzakwanisa yini unqoba ama senate seats ukuthi ama democrats abe le majority, yikho kuzabanceda ukuthi bapase ama laws wona lawo.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila na. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Yami alikolana buso wami aukolana ilo noloze zuhambe nami dawu yami alikolana buso wami aukolana ilo noloze.
Master KG ehamba ke lapho lo nomcebo besigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamajumi ayisithu palambili 62 ababanjwe i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwele liye ku-463. Odokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esigodlweni sebandla le-MDC eHarare izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asidibaneni kwezekuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.